akuphangise kwathi ukuna kwezulu elakuqala kwahluma leshungu labakhona. Ngibona ngazathi sokulethemba ukuthi izifuyo zizasila ezigabeni eziningi lapha ikakhulu kithi emathebeleland lapha abantu bebelenkomo, kodwa umonakalo ube khona kakhulu wokufelwa izifuyo. Kube buhlungu kakhulu ukubona ukuthi akula mizamo eyifakwa endaweni ukuthi nxa kungabe sekuswelakala amadlelo izifuyo zabantu bancediswe ukuthi khona zisile zedlule isibanga lesi esokuma. Kodwa-ke hhayi, sibona ngazathi ungathi kuza kuba nganeno lezi ezisilileyo sikhanye zizasila, singazi ukuthi lizaqhubeka yini lisini izulu loku ihlazeleni silibonele lisiba khona egangeni, you know, impilo ibe khona.
Zikhona yini izakhamizi ezifelwe izifuyo phose zonke?
Hhayi, ngingabe ngikhuluma amanga angikuzwanga, kodwa indawo zakithi ngaphile kuzena iplanti kakhulu kusiya kubokhezi, izifuyo zifile kakhulu. Kuyenzakala ukuthi bakhona abaningisile abafele nje izifuyo isibaya bavala, ngoba ungabona kucakeleyana inkomo usho ukuthi lezinye ngoba lapho ekade ngathola khona amadlelo lezinye kaziwatholi. So kuyenzakala ukuthi usiya kugwanda le kakhulu lapho kade kutshiswa khona la ku-Bike Bridge kona lumango emathebeleni south ikakhulu la singathi ngama-border district. Kome kakhulu ukuthi kwenzakala ukuthi kubula abantu abaningi abalahlekele lokungena izifuyo bavale izibaya.
Manje sikhuluma nje, abantu bayenzani emasimini lapha? Bakhona yini asebehlanyelile? Njengoba sisizwa kuthiwa le nhlanyelo ingani intengo yakhona iphezulu.
Abantu babasuzivayekele kuphela nje kulisizi ukuthi abantu sesalahlekelwa lulwazi lokukhetha inhlanyelo ezilimeni zethu ezingumnyaka ophelileyo. Alubana abantu bagcinile isintu indlela yokulondoloza inhlanyelo. Indaba leyo ukuthi amakampani amanye lokhuza azesidla imali zabantu ngokuthatha ilokhuzeni ngamabele bapenze bathi khona inhlanyelo. So abantu bayahlala bathi sinikele inhlanyelo kwesikhathi bahlale bemelele abantu amahaga ama-politicians aza kuthiya kuyasinika inhlanyelo nxa lisisapota into ezifana zineza. Kodwa-ke ngokwazi kwami abantu kabakaze balahle imbeleko ngokufela ukuthi sasiswele amabele kuminyaka ophelileyo, so kasihlanyelwe. Bayasebenza abantu, bayazama. Ngibona abantu abaningi bayazama ukuthi bafakile okuzenhlanyelo phansi. Kunjalo elimini ngithemba ukuthi lizaba khona kuze kuye phutsha amabele la bavune bathole into zokudla, ngoba kunzima lapho ezitolo akusathengeki.